sonke leso sidlulileyo bekungini harasa 1 minute suwinile, 1 minute i-court case, the other minute ovuka kuprofile. So angibona ukuthi i-election yiyo engaphandle konke engaqeda yonke into. Mina isizathu siyenza sekhenireki angizange ngiphume ebantwini, angizange ngiphume ku-ground. Into engangibathembise zona zonke engizi-achieve-a even though ngingekho ephalamenti. Nokusiba nzima khonokho nje ukuthi angike ngikwazi what is really happening ephalamenti. And but in terms of ukuba nabo abantu be-constituency ephumula bensiba nabo 24/7 kunike futhi isikhathi esihle kakhulu ukuthi nalapha de ngafinyeleli khona ngesikhathi ngiseharari kungenze ngafinyeleli. Okay, ngiyitholo ngesikhathi ngingakarikholwa ngiseharari. So isikhathi sokuthi ngibe nabantu 100% besisiba thincane kakhulu ngoba bengisiba labo ngabo-Friday, Saturday or Sunday. So khathesi besekuneka isikhathi esiningi ukuthi ngibe sebabi.
Kodwa kathesi nxa ukhankasa kuhamba njani, bayakwamukela abantu?
Ye, bayangamukela kakhulu ngoba abantu abaningi kube kuhlungu kibo indlela engirikholwe ngayo ngoba bebengakukhanyelelanga ngoba bona yibo ababengikhethe. Bengingakhethwanga ngumuntu osemashingo, ngangikhethwe ngabantu bephumula. So kibo kathesi na ku-by-election siqedelane lakho ngoba namuhla bazabala ku-newspaper u-MP wabo se-reinstated the following day, hayi sekublokiwe. So besekubabisele emuva in terms of ukuthi bezwe balethe izikhalazo zabo ziye ephalamenti. Even though bengikwanisa ukuthi okunye bebesiangukuletha la ngiwuphathele kwamanye ama-MPs besiye ephalamenti, bona bebefuna mina uqobo abangibo abangikhethayo futhi ngibuye nakho khonokho abangithume khona.
Labo-ke abanye oncintisana labo awesabi ukuthi mhlawumbe labo balosekelo olukhulu?
Ngeke ngibesabe mina ngoba mina already ngingumuntu ade sebenzela ebantwini. Angizange ngumuntu kube ngumuntu obalekela ebantwini. Yebo, khona nxa ungumuntu akutsho ukuthi kufanele ungabi layo, kufanele ube layo isiye ngoba abantu ngithe nginanzelela engithisana labo bonke ngabantu bangobaba. Kodwa mina njengomama owamentwayo owaqeqetshayo kakhulu ku-mentorship ngumuntu onesibindi. Whatever abanabi sele ukubhekana nabo ngoba ngike ngabhekana nabo ngabantu engaso bantu abatsha, abantu engike ngabhekana nabo ku-harmonize. So angibe sazi kangako, akuna nto engiqhisayo ngabo. Khona ngizizwa ngijabulile ngoba umuntu vele ofana beku-competition. Mina ngizibona njengomuntu onqobileyo ukuthi I'm the only female against men, of which kuyinto enkulu kakhulu. Kungumdabu omkhulu kakhulu, ngizizwa ngisiba nesimbi kakhulu ngakunjani ngoba ngikhangele sibe kumama ozasifumba labo bafuna ukuthi bahambe laphana esikumuntu.
Ubona ingani bengakuvotela kakhulu ngoba abantu lokho bekholwa lokhuyani ukuthi wesilisa engenza ngcono?
Hayi, abantu sebekwazi, abantu banazelela ukuthi umama ngunolesihlelo. Ngoba isikhathi esiningi sinawo sibe saba labo ama-MPs angobaba, angeke basole bayenza ityabo bakakahle. So futhi basolayo, but mina ngikhe ngibona kule gephu. Igephu yikuba kakhulu ebantwini. Mina ngathembisa abantu ukuthi ebuhleni, ebunangini, izini ebantwaneni, ama-youth njengama-youth ngiyazithinta ngibe ngumyouth nami ngingene labo. But abaningi bekube sula khona kuyani u-MP abonakale maybe ezinhleni it was the rain ukuthi umbone u-MP emhleni. But mina sengibonakala indawo zonke. Yebo, bengingeke ngingene yonke indawo ngigcwale yonke ikhumula, kodwa ikakhulu bengiseta ngibe nabo kube ngama-youth abemale whatever yabo. Nami bengiseseizokuthi ngibe ngumyouth ngibe nabo sidonse kanye bakho abangani baloku nzima khona ngiba-inspirami njengomama. Ngibatshele ukuthi you can do yikho ukona ekhumula kathesi ama-youth emaningi kakhulu through ukuthi ngesikhathi esiningi ngiba nabo omama, ngesikhathi esiningi ngiba nabo bonke nje ngithi ama-stakeholders asephumula ngiba sondelelana lawo. So yikho okungenzani ngizithithe nje ngisiba nesibindi sokuthi abantu bale-confidence yami. Yebo, abangeke babe yibo bonke, angisondilo ukuthi ngizitshele ukuthi bonke abantu bale-confidence yami. Bakhona abanye abalokudawuka, but iningi labo they believe in me ngoba ngihlala ngilabo. Angiphumanga even ngesikhathi sokunzima angange ngiphume kibo ngoba ayisibo ababengizithithe.
Yebo kodwa kulohlupho lolu olokuthi abantu abanenge ababhalisela ukuvota kungaba ingxaki yini kumbe bona laba ababhalisa kudala bengenza umehluko.
Ithalenti esinayo khathele abantu abanengi especially amaJew amanengi bebekhangele bazothatha amabhesi abizithuba but ngendlela okwenzakale ngayo ngesikhathi se-COVID ukuthi ngelanga kule nabo evunyelwa ukuthi ithathe amaziva kunzima kibo but banefisa sokuthi ngabe bahamba bayerejista ngoba sikhangelele ukuthi mina ikakhulu ngikhangelele ukuthi one day abanye babo they're going to be babo ngoba bafuna ukuthi baphathe ekhokeni bafuna ukuthi baphatheke sibili kakhulu ekukhankaseni labo but ngendaba zokuthi abavoti kuyaba-letter down ngendaba zokuthi abahamba kuba-letter down
ye kahle kahle ongathi yikho kathe sokukhathaza abantu esigabeni lapho oncintisa khona iphumula kuyini okufuna ukulungiswa
engibona ngani kufanele ukulungiswa kakhulu ukuthi abantu bafanele bafunde ukuthi ukuvota zilungelo labo ngokunto yokuqala babekwazi i-voter education ayingene igcwile ebantwini abantu babazinikele kakhulu into abayenzeki u-MP ukhansila obani bayazenzela bona yikho okuzo abantu abasenayo imisindo ezengane ye-voter education but siyabonga kakhulu kuma-organization ngoba amaningi asephatheka ukuthi abafundi njalo okulihlupho kakhulu isokoana abaningi abasebenzi bengasebenzi benjalo abanazihlupha imisebenzi ukuthi balwebeselwa ilungelo la ukuthi bathole balokuthi bathole imisebenzi kuba difficult ngoba already bazikhangela ukuthi ngaze ngithi ngawuthiwa lo msebenzi ingakathupha ngizabulangi-awunti ngoba kale ngikhole ngebhetshane mani ngikhole ngebhenki akula muntu oholele ezandleni khathezo kunohlupho kakhulu ukuthi abaningi abalamsebenzi obaba abaningi just because of COVID-19 basbaimisebenzi ama-khampani amaningi avalile bahlala obaba bengaokuba yithalenti kakhulu esigabeni sekusumula kuba yithalenti kakhulu ukuthi ngoba isigaba lesana isigaba esigaba sabantu abadala abaningi bakhangelele ebantwaneni babo ngenxa bekulezi bengasebenzi kuba nzima kibo ukuthi bazizwe bethakathekela nje impilo esiyiphilayo siba inzima impilo esiyiphilayo no wena as u-MP ungazami ngazo zonke indlela but awungeke ukuthi usuthise wonke umuntu ngoba lawo oyabe ukuthola njalo kuluthi kodwa-ke bengalahli ithemba okusalayo one day thina njengabakhokheli babo we will push ukuthi izikhalazo zabo zizwakale ngoba bayakhalaza siyahambisa phezulu kungaze kuzwakale ukuthi abantu bakhalela ukuthi ma imisebenzi bazosebenzeli ngoba I think ukuthi uba ngu-MP sowufuze wena esayibe nguwe ofido obenzela lokhu ngoka kufanele abantu bazisebenzele babe ne-spirit of yikho kuzenza kungabengathengi wangumuntu maso sesikhathini sama-elections ngoba umuntu uyabe vele ezisebenzela akwanisa kofi
yakhe uthi uvela eHarare kathesi kungabe kungamalungiselelo okhetho yini belihlangene njengebandla
yes sihlangene bathi njengebandla ngoba anti abadala bathi na abantwana besiya emshashweni kuqala kuphayisasa lathi nomongameli wethu u-advocate Nelson Khanyisa esihlangene esikeka lathi ukuthi sesiyaqala igeni kugeni yethu kunobunzima esizahlangana labo lobo nalobuyana so lathi besisiyafaka okuthiwa isikhonkwane sesiqalisa ukukhankasa sesiqalisa ngoba thina njengebandla le-TDC sithi ivukothi sithole ebantwini ngoba sidelele ebantwini so sesibuyela ebantwini ngoba sifuna umkhokheli osuka ebantwini asifuna umkhokheli osuka ebantwini kodwa sifuna umkhokheli osuka ebantwini sesinikana amacebo okuthi ivoti siyithola ebantwini njengoba thinasi yabantu iphathi entsha esanda kusungulwa amacebo ade sinikana ngokuthi sibuyela ebantwini nganxabe sikhethiwe sihlala ebantwini asihlali phezulu njengenyoni kodwa sihlala ebantwini abayisimo abasithethileyo ngoba ithemba labo liyasilabe lilii so kufanele sihlale silabo abantu yikho okuzasenza ukuthi nakusasa kunase siyacela ivoti yethu eukuthole umongameli wethu sibuyele back to ebantwini amacebo ade icebo elisikhulu lokuthi siyekhangela isisa kahle ukuthi abona labo abantu esithi ngama-stakeholders within our constituency asemukela njani njengoba babukela kibo bayacela ukuthi sicela ukuthi siqedise amatheme njengoba sasirekhodiwe, sicela ukuthi babe lathi sonke siyabuyela kuphosiyethe, siyabatshela ukuthi hayi esithendulile sesilitshayile isasa, sela usekelozi.
Yebo, okokugcina ungabatshiyela liphi ilizwi abalandeli bakho?
Abalandeli bami ngingabatshiyela ilizwi lokuthi mina njengomkhokheli wabo ababengithumile ukuthi ngiyebakhalazela ePhalamende, ibuye njalo izobatshela ukuthi kuhamba njani. Ngibela bangalilahle ithemba kimi, bakhontinue bengisapota ngoba bebengisapota kakhulu abantu bethungula. Ngiyayicela njalo ibhoti yabo eyokuthi ngiqedise yami, ngiqedise imisebenzi kade siyenzayo sisonke labantu bethungula, ngoba abantu bethungula yibo abangithungileyo.